soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 4 Mfumfu 2021 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu bakubulawayo bamanyene labanye emhlabeni jikelele. Ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisa nawo umkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga kamfumfu eye-breast cancer month. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imihloliso ole-continuous learning assessment soluphazanyiswe ukuqhamuka kwe-COVID-19. IZimbabwe isiyenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu, 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu bakubulawayo bamanyane labanye emhlabeni jikelele. Ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisa nangomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga kamfumfu. Eye-breast cancer month. Injongo yalo mkhankaso ngeyokukhuthaza abantu ukuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa kwalo umkhuhlane kusesemasinya.
Abasila kulomkhuhlane wemvukuzane yebele abebandla lezapho baqoqe umkhosi enkundleni yebulenjini eye WhatsApp ngokunanzelela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwa yilo umkhuhlane. Udokotela Mildred Mkandla obona ngezemfundiso kuzapho ongomunye wabasila kulimvukuzane yebele eminyakeni engamashumi aphosi afike amathathu edluleyo uchasisa ngomkhankaso abawusungule namuhla.
Injongo yayo ibikufundisa abantu ngemkhuhlane wekhensa, ikakhulu umkhuhlane wekhensa yabo yevele. Ngoba inyanga le njengoba sisazi, inyanga ekhangela kakhulu umkhuhlane wekhensa yevele yabomama. Imithi isidula kunye okumangalisayo njalo kayibonakali. Njalo lokunye kade sikhulunywa sikutshelwa ngodokotela okunjengamamogram. Kuyadula kunye okumangalisayo njalo kakukho endaweni eziningi. Nxa umama ephuma echolosho, ephuma egwanda, ephuma endaweni ezitshiyeneyo, kuzafanele ukuthi azofika kobulawayo ukuthi azenziwe leyo mamogram, kumbe eHarare ayekwenza leyo mamogram. Kungaba kuhle ukuthi into ezinjengalezo zibe khona ezabelweni eziningi.
Udokotela Mkandla uchasisa njalo ngembali yohambo lwakhe lokuhlaselwa yilo mkhuhlane.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bazi ngomkhuhlane wemvukuzane. Mina ngafunda esibhedlela sempilo, ngafunda ezibhedlela eziningi elapho kwakufundelwa khona ubunesi. Kodwa into yekhensa, i-breast cancer, ayingaqakathekiswa kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqakathekisa kakhulu ukuthi abantu babe lolwazi ngamakhensa athiyeneyo, nge-breast cancer in particular, ngoba yesikhuluma ngayo namhlanje.
Unkosikazi Phophi Chikonye owahlaselwa imvukuzane yebele eminyakeni eyithoba nemibili edluleyo wasila uthi udubo yikuthi abezempilakahle labo abaselathando lezigulane.
Mina udokotela onguye waqala ukungitshela ngawo umkhuhlane wemvukuzane wasuka wasengethusa lokhuyana okungaphezu kokwethusa. Wantshela wathena yena semphuze kakhulu. So fanti nje andithatha angiyenzi i-operation angikhiphe ibele angaqeda mfake ku-chemotherapy. Nxa angaqeda i-chemotherapy senzalinda ngoba kule list eseHarare labantu abaningi-ningi kakhulu engxenye by the time mine yami i-10 ifika ngiyabe zivele sengifike kudala.
Uqhubeke ethi eZimbabwe indleko yokwelatshwa iphezulu kakhulu nxa kuqathaniswa laseSouth Africa.
Emntwini owangapha eZimbabwe ziphansi ngoba lapho bona ama-South Africans ababhadala khona 50 rand, mina ngibhadala 136 kodwa nxa ngiyikhangela ngihlolisisa mbona ngani imali ephansi kakhulu ngoba ngemva kwakho konoko ngiyaphiwa amaphilisi wonke engiwafunayo ngiyaphiwa konke nje imitshina yonke sengingene imitshina imhlobo lemhlobo kodwa ani bayangelapha ngingathi ibhili yami yayisifike kuma 27,000 bona ngale South Africa but abangihlukumezi bathi uza kuzikhiphela so bengisithi kwesinye isikhathi ngifake okuyi 1000 rand kwesinye isikhathi ngifake 500 kwesinye isikhathi ngifake 700 kwesinye isikhathi ngilokhu ngisenza nje njalo njalo iyazazi ukuthi nje spirit
unkosikazi Molly Richardson oseleminyaka eyisikhombisa waphepha kulo umkhuhlane laye ukhala ngendleko yokubhadalela ukwelatshwa ikakhulu emhlubulweni wemandebeleni
sithanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvukuzane awusiwo umkhuhlane ophela khonapho khonapho le mithi esiyisebenzisayo iyadura ayichiphanga okwakhathesi sokuwesi ngoba ikhwelile from lapho ekadivele ikhona and sebefunile i-forex esingelayo besicela ukuthi singasali kwabanye bethu sasibone abanye khonale e-Harare bencediswa i-Cancer Association thina asincediso
Umnumzana Titus Chikonye olekhosikazi lakhe elaphepha kumvukuzane yebele uthi kunzima ukunakekela isigulane.
Kulonzimanyana but into efunakalayo kuphela ikuthi khona abantu babambane. Nxa usuke wafikela ngoludabulu nje kufunakala ukuthi abantu babe ndawonye kunzima ukukhona. Umkhuhlane lo ngathi wona ubiza imali ezinkulu ungazani umkhuhlane o-expensive very expensive ye awuyadla yadla sibili ngoba khona njengoba kunje sitsha e-South Africa almost every ngathi after a month or so after a few months we are back to South Africa and the medication siyayithola ngikhona ngathi kutsho ukuthi kuba lo nzima and the treatment nxa bekutreat-a futhi kutsho ukuthi abantu abangasibo bangikhona ngale ba-charge izimali eziphezulu kuyedlula bona oba abantu abazali e-South Africa kwezinye indawo
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele iBreast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lomkhuhlane uhlasela omama lehlekana labo baba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalomkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungenambadalo ezibhedlela zakobulawa UPH lempilo Central Hospital indikimba yalonyaka yokunanza inyanga ye breast cancer ithi buddy up to beat breast cancer uzulu ukuthazwa ukuba abambane ayehlolwa njalo athole ukwelatshwa masinya ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Ele Zimbabwe iselenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu, 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili babo. 2.3 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili, i-first dose le-second dose, kubika abogatsha lwezempilakahle. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imihloliso ole continuous learning assessment soluphazanyiswe yokuqhamuka kwe-COVID-19 kanye langeziqondiso zokumelana laleli gciwane eze-lockdown. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uhlele ukuthi uhlelo lwekhala luqale lonyaka ngihloso yokuba abantwana bathole ithuba lokuthola iminye imiklomelo engaba yisilinganiso sokungamathumi amathathu ekhulwini 30% phakathi komnyaka kuthi enye ingxenye yemiklomelo isuke ekubhaleni imihloliso. Inhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ iyalusola kakhulu lolu hlelo langendlela oluhlelwe ngayo isithi isikhathi esaqedwa ngabantwana bengekhaya nge-COVID-19 lockdown sizakwenza kube nzima ukuba abantwana bancedakale phansi kwalo. Umeli we-PTUZ umnumzana Vusi Muzi Mahlangu uthi kabavumelani lohlelo lwekhala.
Nanzelela ukuthi uhulumende useqhubekele phambili wafaka ingxenye yezemfundo le ebizwa ngokuthi Continuous Learning Assessment, CALA. Kodwa ke ngombono wami, ngombono wethu njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, sibona ngani ke linto yona into enhle ukwenzela ukuthi ke abafundi bahlolwe ngokupheleleyo. Kodwa ke indlela efakwa ngayo mbona ngani umhulumende uyaphambanisa kakhulu. Sikhangelele ukuthi khathesi akuzange kube namalungiselelo aqondileyo ukuthi abafundi bafundiswe kuhle continuous learning assessment. Njalo nje lababalisi abazimiselanga kakhulu nje abalungiselanga kakhulu ukuthi benze umsebenzi.
Umnumzana Themba kuye Mabhikwa owenye inhlanganiso njalo yababalisi Amalgamated Rural Teachers Union ATUS uthi iningi lababalisi vele kabatholanga imfundiso eneleyo yokuthi balusebenzise njani uhlelo lolu.
Thina njenge ATUS sithanda ukucebisa ukufundisa uhulumende ekhala ukukhuluma ngekhala continuous learning assessment umnyaka wona lo benza ama workshop ukuba i continuous learning assessment le kwakumele iqale kanye le curriculum entsha ngoba iyingxenye yayo. Kodwa ke uhulumende sehambe phambili ngokuthi ikhala isebenze lonyaka. Sibona term esivule lona elokubhalwa kwemhloliso ka-grade 7 olevel le-A-level.
Uqhubeke esithi abantwana abafunda emaphandleni baphazamiseka kakhulu ngokuvalwa kwezikolo ngenxa ye-COVID-19 lockdown.
Ngingaka i-COVID ivele ivimbile amalungiselelo awemhloliso yabantwana esengibaqambile okokuthi dingaba nethuba lokuthi bafoka. Nxa sikhangela abantwana ukuze yenelise ukukhava isidingakala inyanga zingu-9 okathesi abantwana inyanga ezinhlanu ithema abayifundileyo nalezi nyanga ezikhona kathesi mhlawumbe vela zifike ezinhlanu sesingathi eziyisithupha.
Imizamo yokuthola abogatsha lwezemfundo yehlule ukuthi isikhulumeli sogatsha lolu umnumzana Tawungana Ndoro ubengaphenduli imibuzo ethunyelwe yi-Studio 7. Kumaviki esanda kwedlula ugatsha lwemfundo ye-primary le-secondary luthumele izikolo umbiko wokuthi kumele zincedise abantwana kuhlelo lolu. Luqhubekele ukuveza ukuba ngemva kokuphiwa kwencwadi zokufundisa ama-curriculum lokulungisela imihloliso ka-2021 ababalisi bonke sekumele baqale ukufundisa besebenzisa uhlelo lwekhala. Uhlelo lwekhala luzasetshenziswa kubantwana abaloba imihloliso yezifundo zebanga lika-grade 7 lezebanga lika-form 4 lo-6. Ababalisi kuzamele baphathise ngokuhlela okwenziwe ngabantwana phakathi kwenyanga ezintushwane zomnyaka lapho abafunde khona bengakalobi imihloliso ukuze bathole imiklomela esilinganiso sokungama-30% ekhulwini 30% evangezelelwa kulokho abayabe bekulobe kumihloliso. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngimnodolozi Ndlovu.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi kalikabambanile le-MDC Alliance eMathabeleland South lapho kubikwa ukuba amalunga amabandla la asedonsa ndawonye esenzela ukunqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Iphephandaba le-Newsday libika ukubana umnumzana Bekezela Maplanka lomnumzana Yanga Moyo abakubandla le-MDCT benze umhlangano ngempela viki lamalunga ebandla le MTC Alliance bavumelana ukukana kwenziwe lokhu njalo kungasaxotshwa kumakhanseli lakudale lephalamende abadlelana lomnumzana Nelson Jamisa. But ukubisela muva amabandla aphikisayo kuwabona esilwa nsuku zonke. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lo moyo lomaplanka. Kodwa umnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT. Utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukubana ibandla lakhe kalazi lutho ngokwenzakale esabelweni seMathebeleland South.
Isinqumo sokusebenza ibandla libambisana lamanye amabandla sithathwa lugatsha oluphezulu olwe-National Council. Ngakho akungeke kube liqiniso ukuthi sesingene ekubambisaneni okunjengakhonokho ku-province ye-Matabeleland South. Nxa kuyikuthi bacho into enjalo kuyabe kuyinto eyizifiso zabo ekhona izabuya kubandla lonke, ngoba akusetshenzwa ngokuthi iprovince leprovince ifisana, kodwa kulandelwa lokho okufunwa libandla kube sokusenziwa kuma provinces wonke ilizwe lonke leZimbabwe. Kodwa kumele abantu bakunanzelele ukuthi ibandla leMTCT liyakholelwa kakhulu ekuthini amabandla asebenze ebambisana. Yikho nje libona ukuthi umkhokheli wethu uMonzora uqinise iMTC Alliance umbutho esasilawo ngo-2018, kanti njalo uselande abanye abakhokheli bamanye amabandla abangafika bona 15 15 esizabazisa ngokuhamba kwesikhathi ngokugcweleyo, ngoba ingxoxisano labo zisaqhubeka. Ngakho siqhubeka nje ngawo umbono kababa uMorgan Tsvangirai ukuthi sisebenze sibambisana singamabandla amaningi ukuze silethe utshintsho ekusweni kwelizwe leZimbabwe kwezepolitiki.
Mnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT elikhokhelwa mnumzana Douglas Monzora. Ubexoxa le-Studio 7 lapho iseHarare. Umnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MTC Alliance, uthi akumelanga amabandla aphikisayo adlephane.
MTC ayixabani lamanye ama-opposition political parties ngenxa yokuthi sikholwa ku freedom of association, freedom of expression, freedom of press, freedom of conscience. Lamanye ama freedom aku constitution ye Zimbabwe, lama international conventions and documents. Ngalokho sifuna ukufaka dandalaza ukuthi asingalisodwa siyekele umziki uhamba ngenxa yokuthi sonke ama-opposition sithwele nzima izanu yasihlukuluza, izanu yasibulalela abantu, izanu kayinanzeleli ukuthi lathi singabantu abafuna ukuphila. Kodwa-ke Mahlabezulu, asisoze sithule siqakezele abantu abasichaphazayo abathi thina iMDC Alliance sifanana leZanu PF. Lokho yinhlamba, ngoba iMDC Alliance ayilagazi ezandleni, njalo ayizange ibulale isizwe sikamthwakazi lesikamambo, almost 20,000 civilians ezabulawa yigugurawundi. Ngibona ngani singahloniphana, sikhankase, singathethisani, sifaka ama-objectives ethu lokuthi simeleni, hayi kuvunyelwe.
Umnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, uthumizele iStudio 7 umlayizelo lo ekobulawayo. Kulacho kulamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni i-COVID-19. Abenhlanganiso yeZimbabwe Physiotherapy Association bathi lanxa indlela ye-physiotherapy isetshenziswa kabanzi ukwehlisa inhlungu zeqolo, kuqakathekile ukubana abantu badinge ulwazi olweneleyo lokuzivikela kulesi simo bengikehlelwa yilezi nhlungu. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolo daba.
Okokela inhlanganiso eZimbabwe Physiotherapy Association umnumzana Dennis Body uthi iphysiotherapy iphathisa ukwehlisa inhlungu zeqolo ngokwelula amathambo okwenza ukuba umzimba ugcine uzelapha ngokwawo kungela kunatha imithi loba amaphilisi amaninginengi.
Indlela zokuphakamisa imithwalo, indlela zokwenza imisebenzi endlini, indlela esihlala ngazo sisebenza kumakhompyutha, lendlela esidlala ngayo imidlalo kuqakathekile.
Udokotela Blessing Mushonga ophathisa kumpila kahle ngendlela ezigoqela ke le mithi yendulo evela ezihlahleni ezomisiweyo kumbe ezisetshenziswa zimanzi ezama herbs uthi lolu dubo lwenhlungu zeqolo bazibona ikakhulu ebantwini ababe sebekhulile. Uthi ukuvikela isifo singakatholakali kuvele kuyinto eqhakathekileyo okumele abantu bakunanzelele empilweni yabo kulokuyadinga uncedo lokwelatshwa sokwanakele. Umnumzana Terence Moyo oyingcwethi kwezokuqinisa umzimba lokwenqabela ukukhuluphala i-wellness le-weight loss uthi inkinga eziningi ezigoqela inhlungu zeqolo lezinye zingenqabelwa abantu bangananzelela indlela abaphila ngayo behlise ke ukuzimuka. Umnumzana Bothi uthi usizo lwe-physiotherapy solutholakala kalula kula izolo okungaphathisa uzulu odinga lolu sizo.
Izibhedlela zezabelo zonke lezibhedlela zama-district eziningi sezilalo uncedo olunje lama referral hospital onke elizweni.
Ingcwethi zezempilakahle zithi kuyajabulisa ukuba ilizwe selengezelele izifundo zabazingcwethi kuzokulapha ngendlela ye-physiotherapy ekolitshini le-University yeZimbabwe. Ngomnyaka ekolitshini leli kugxiba izifundo ingcwethi yale indlela yokwelapha abangaba ngamashumi amabili kusiya kwamabili lanhlanu osokudala ke ukuba babe banengi elizweni. Udubo lwenhlungu zeqolo i-lower back pain lubikwa lihlasela isilinganiso sokuphakathi kwamachumi amathathu kusiya kwamachumi atubaminembili ekhulwini emhlabeni jikelele. Lolu dubo lubikwa luvame ukuhlasela asebekhulile. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Esigabeni lapho esipha ithuba abalaleli abakaStudio 7 ukukhuluma imibono yabo, uEzra Chisa Spanda walomsakazo uxoxe loThemba othi yena ulisela, uthi yena utshontsha amafoni ezimoteni ezindlini lezinye indawo. Ake sizwe ingxoxo le uhlelo oluphume emoyeni olweZimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eyeFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Ndoda ungubani kamva?
NguThemba.
Yes, Themba. Wenzani empilweni?
Hayi, njengoba impilo ihlula ngiyayeva.
Lapho uyatshontsha?
Eh.
Okay, utshontshani kakhulu?
Amafoni nasetsha.
Uyasetsha ebantwini?
Eh.
Ababe hamba estreetini?
Eh, but ngoba ngihamba out ngiyavula izimoto ngesikhathi.
Awungixoxe nxa ulanda umuntu yabungeza ukuthi uzakutshala umlanda njani?
Ngazinikela nxa ukuthi sokunzima eZimbabwe.
Yeah, so ibunzima lobo kwenza ukuthi wezinje
ungasikora kuvela abanguyenzi
so
nasebenza
ngawulo msebenzi akasebenza. So nxa ufika laphana emuntwini ufika wenzeni
emuntwini?
Akhangeuthi ngumama
Mtino mama.
Utatelo mama kakhulu utatelo baba mfowethu.
Ngitatelo ngumuntu ngithibe.
Eh, wenza nakhiphi ngoba?
Hayi. Hayi, vele ngihambe ngihambe mina mina.
Okay,
awu. Mina ngikwansi kumthuza. Ngi ibhandela yakho leli so so so.
Eh.
Mbese ngimbamba ibhandela yakhe. Ngabe ngikhipha ifoni ngabambi wayini.
Hmm. Azivele ngaselaye. Eh, usizenza ukucasha.
Ai, ngiyahlala kuze nezimoto khonapha. Ngaba bene uJerugamo abachela ngonanzelile.
Bona zase ukulethe le.
Bana njera sephambi ngosekhadi mthozini.
Mhm.
Ikubona konke zaradi.
Right. Ezimoto lapho wenza njani? Uthatha isigelo.
Ngithatha isigelo bese uthume isikola ngakwakhe.
Isikola njani?
Siyabaza kokuyani.
Yeah.
Bayibe asingathi isigelo.
Ufaye nabo lapho ongena khona ikhiye.
Ongena khona ikhiye. Saqhamisa so
chibilisa. Ungaqhamisa kuyachibilisa.
Qhamisa kuyaphezulu yani. Chibilisa. Sokuvulela.
Sithatha remote, sithatha into eziphakathi.
Special sithatha, sithatha isikhwama.
Okay. Ama red ezimoto akase akasathi.
Akase akufika
kithi. So, manje ukugijimise.
Ngokuthi awasengingaphendukela kuma
kuma
ngatshawe nombiyambo sangabula
uhambe namibhiya
nami ngaphotaphoti isikhathi
esiningi enombiya bakuxoshezwa kubamba yini
hhayi vele ngabonwa ngubantu abana bama tenokamafoni
labo
abenza utyana ama-public phone
nabantuabauthiuthiufoni
so ngiyewambonayo nangivula ngithatha
izinto
wawekhuluwona
wazuloku mile khonapo
hayi ngathatha ngabe ngichaphela ngale indoda abantu bahle bandandela ngizobe ngazama ukubalela
ogijimisa
ahle ngaba batsha ukhwelu ngahle ngazi
ufezi 2 feet
ngakhe 2 feet vela
okuganda okuganda
kankanda kankanda
utshanga yikho sobanxaba la yiko lokho
yebo
wasuvukela ngesibhedlela
ngihamba kwi-intensive care
utshanga namathi
ayengitshanga namathi ulanam ukuthi bantu babentshangani
awukwazi
nabe ngiqamba amangoma vele ngayenjani ngathuka mna sendey 1 week khonaesibhedlela
lapho ke sizwe uEzra Shisa Sibanda ixoxa loThemba othi yena ulisela bebexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethelela enkundleni yokuxhumana eyeFacebook kukhasi leVOA Ndebele wezemidlalo. Singeke ihlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela abantu bakubulawayo bamanyene labanye emhlabeni jikelele. Ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalenyanga kamfumfu eye breast cancer month, abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo Ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imhloliso ole continuous learning assessment soluphazanyiswa lubhubhane lwe-COVID-19. IZimbabwe isiyenelise uhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah ngesithi asidibaneni 6:30 kusasa.